ke abantu bawuzwile umbiko bazwile izithembiso izethembise kakhulu bekumele kathesani bekhalele ngo-2019 eqalisa babone ukuthi ziyahamba kuhle kungabe kuhamba kuhle kuhulumende yezwa kuthiwa imali ekuthathwa i-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bebeyicabangela bebebebhajethi kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zelezezikhona ezisiphayo ukuswelakala kwemali into yamabhondi into yokuswelakala kwezinto ezitolo kuzamele acheche enze masinya sibili aphakamise inyawo upresident kuyenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo
ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani
kunzima ukuthi umtetiyeli nde hhayi kodwa ngosokwenzakele abantu zani sebelahlekelwa lithemba kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi ikhona okunye abangakuqamba kona kodwa ayikhangelani njelile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende ekutho ukuthi into ziyanikilika phezulu khona ngale kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi kuvuleka amathuba kuvule yonke kunzima ukuthi isithemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba
kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto
bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency kodwa ungakunanzelela mina ngokubona kwami kubona yikuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye njenga umgaba esesekhona ungakunanzelela amafutha ade siba khona futhi babe kunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi ivele ifenela lokhu ingeneli lokhu laba asebekhona balengqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali sengenamafutha sihambe kuphela ngezimoto hhayi